Adisendaba ku VOA Ndebele.
Elingalivuka njani mthwakazi omuhle walamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlaka 20 kuNcwabakazi 2019 nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Kambe ugatsha olucubungula amacala enkohlakalo olwezak lungaba luhahabela ukubopha umnumzana Robert Mugabe kulandela imizamo yokuvalela umnumzana Phelekezela Mpoko ejele.
Kasesabi thina ukuthi siye court kodwa besithisa nje ukuthi sibe le-security, kube le-guarantee ukuthi uyabe e-secure.
Abantu abangaziwayo bahlasela imota yenduna uNdiweni osejele udaba lwakhe lokuthi akhululwe lukhangelelwe ukuthoniswa namhlanje ekuseni.
Ifamily ke ku-traffic record zihamba ngo-majestic sicela ibhelipheni ngaphi. Ngihlule sesibili ayikhona, lapho sethemba ukuthi sizathola i-justice.
Kungaba kwehlule ukutshengisela kwabasola ukonakala komnotho welizwe kodwa ukukhuphuka kwentengo yempahla akwehluleki ukuqansa.
Sibona ke zonke nje izinto ezisetshenziswa nguZulu, kungaba yikudla, kungaba yi-transport cost, lawo phela amafutha okuhambisa ayakhuphuka.
Kuyanyakazela edolobheni leGweru ngamapholisa lamasotsha kulandela ukuvinjwa kokutshengisela kade kumele kwenziwe libandla le-MDC lamhlanje. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kambe ugatsha olucubungula amacala enkohlakalo olwezak lungaba luhahabela ukubopha umnumzana Robert Mugabe na kulandela imizamo yokuvalela umnumzana Phelekezela Mpoko. Umpoko kaziwa ukuthi ungaphi kulandela ukubaleka akwenzileyo izolo ngemva kokuzwa ukhophe lokuthi bafuna ukumfakela itshefu entilongweni. Umphoko etheswa icala lokukhulula esitokisini isisebenzi sogatsha lwezemigwaqo izinara umnumzana Moses Juma. Yena umphoko wayengumsekeli kamongameli welizwe uthi lokhu wakwenza ethunywe ngumgabe esangumongameli. Ezinye ingcwethi zomthetho zithi umphoko wayemele abe ngumongameli welizwe ngesikhathi umgabe aze asuke esihlalweni. Ibandla leZANU-PF lingakakhethi uMnangagwa ukuthi alikhokhele. Umphoko ke wahlala kweleBotswana ngesikhathi engumeli weZimbabwe kulelo lizwe, njalo yikho abalekela khona ngesikhathi kuhluthunwa intambo zombuso kumongameli Mugabe. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe legqweta likamphoko umnumzana Zibusiso Ncube ochasisa ngokubaleka kukamphoko ngesikhathi sokuthiwa ayezinikeza emapholiseni lugatsha lwezakhe izolo.
Njengokuthembisa kwethu sasifika sine trade code kucar park. Ngithe ma ngiphuma kucar park ngase nandwayela abanye ama-officers angu-4 kwathiwa ncube sekule change of plan, somele umphoko aye e-central police station. Manje kwathi kwaba le problem ngoba u-client angithi uvele uyesaba ukuthi nawo abantu abafuna ukumbulala. So ngase mbuza uSindi, Sindi uhamba njani sokutheni sokule change of instruction day? Wangasazwakali uSindi, kodwa laba abanye abathi banje ukuthi bona ba-receive ama-instructions from o-boss babo ukuthi kumele aye e-central police station. Ngabe ngithi mina ukusayiniwa the caution statement akufuni i-police station. In any case, kule police post e-Tradecourt, wayengasane e-Tradecourt, Sindini e-court. So yikho kube le challenge khona. U-client uyesaba kakhulu for i-life yakhe. Ukungena e-court kakwesabi. Let me emphasize that one. Thina we are prepared to have a trial. Nga singaphiwa thina ama-state papers, okunjenge-charge, okunjengema-witness statements, labo-state outline. We are prepared to have a try. Even kusasa kunje si ready ukuthi singene senze try. U-client akwesabayo yikubana angaze aphume e-court abe anywhere outside court, abe kuma cells, whether ngama prison cells kumbe ngama court cells kumbe ngama police cells, bayamhlaba injection afe.
Selizaqhubekela phambili njani pho njengoba selijamelene lawo amapolice?
Sengibhalele u-chairperson we-ZAC i-agent letter, sicela ukubana basinike i-trial date ukuze la master papers ukuze sitriphele for a trial lokuthi basisamone siye e court singchazelo chairperson ubana kathi baleki kase sabi thina ukuthi siye e court kodwa besifisa nje ukuthi sibe le security kube le guarantee ukuthi uyabe secure
khona ukuthi engabotshwa uzahlatshwa ijekiseni ezambulala ukuthatha ngapi khona okumphoko
ukuthi uthatha ngapi ukuthatha ule uthole information kulomuntu omimfomileyo ukuthi kule ndaba enjalo ukuthi kuthwe labo besuka bevela eHarare kuthwe they should come and pick up a bag of potatoes and here is that bag of potatoes so your information angiphe yona uclient your my instructions angiphe wona
lo ke umnumzana Zivusiso Ncube igqwetha lika mnumzana Phelekezela Mphoko ubexoxa icingweni le Studio 7 ekobulawayo. Amagqwetha amela induna yentaba zinduna umnumzana Felix Nhlanhla Yamangwe Ndiweni athi amelele ukuzwa isinqumo somthethwandaba we High Court lamhlanje ekuseni kulandela ukukhwezwa kwawo isicelo sokuphikisa ukufunyanwa kwakhe elecala ngeviki edluleyo kanye lesokuthi akhululwe ngesibambiso sebail kusahluzwa leso sicelo. Omunye wamagqwetha kaNdiweni umnumzana Dumisane Dube uveze ukuba imota kaNdiweni ebitshayelwa isihlobo sakhe ihlaselwe yabhidlizwa ngabantu abangaziwayo. Uthi njalo okunye abangakuzwisisiyo ukuthi incwadi zikaNdiweni ezemthethwandaba bezikhiyelwe lapho ebezingatholakali khona lula okulinyathelo elingajwayelekanga. UNdiweni wetheswa icala lokubhidliza impahla yesakhamuzi esigabeni sakhe esibikwa singalandelanga isigwebo sakhe njengenduna. UNdiweni ugwetshelwe ukupika umnyaka olengxenye entilongweni yekhami lapho avalelwe khona lezigilamkhuba. UDube uchasisele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
Ngomgqibelo sazamula nje ukuyacela i-record of proceedings. Sazisa ukubana alikho liyanda lock and key. Umantshi ongimgqibeleyo abakhulu bathi balithatha i-record balifaka under lock and key sisezithola namuhla. So sezikuthole namuhla sijimela i-court sayenza i-appeal i-court. I think masifitshane kwese sikwenzile.
Nxa usithi ingwalo lezi bezivalelwe ku-lock and key njalo licele ukuthi zibhalwe kuhle zicace. Zithayitshwe zingabhalwa nje ngosiba kujayelekile yini emsebenzini wenu?
Hayi kwandanga kujayelanga because ligwala ufanti wonke umuntu nje ongabe le-interest engangena ebhadala imali eluphiwe but hayi kwandanga bathi i-matter of interest because kusukela ngolwesine vele ikhosi okuhlalwa lamapholisa alindileyo khonapha i-anti-riot police ibelisa but 50
isizathu nguye umnumzana Ndiweni kumbe ngokunye okwenzakalayo lokho okunjengokutshengisela okufuna ukwenziwa libandla le-MDC.
Kuqale singene enkundleni ngodaba luka-Chief Ndiweni ngolwesine ngoba even umantshi engakhuluma isigubo sakhe kwafana singene ekuseni ngolwesihlanu sisangena ngo-3 besamenze i-riot police ihambe lindiwe i-riot police.
Kahle kahle isinqumo elithi lisikhangelele ngesani
ukuthi ikhitshwe esamukhezini sisamelele iyaphile ukuba ningene ezakhamizi kuthiwe ifanele zisebenza bezingakaqali ukusebenza sobe siyacela inkundla ukuthi imise isigwebo sayo simelele ukuthi siyayikhodi zathena.
Sikhuluma nje ungaphi njalo ngubani useke wakhuluma laye uphethwe njani?
Usekhama i-prison sike sambona ngomgqibelo la ezirula abanye abambonileyo hawu yizina i-spirit into ayekhanyelele ngoba sikeven singakayo ekhodwa wabuya usina wazohlela phansi lani ngolwesibili wanitshela ukuthi hhayi akaboni ukuthi uzothola i-justice imide ngamazwi akho wathi umanshiyana ngumntwana omncane ngiyamunderstand ngiyamrespect ngiyamzwela sistenily under lot of pressure angiboni ngomuma okhona elizweni ukuthi engachuse i-justice kuyokuthi echuse ukunakekela abantwana bakhe.
Izihlobo zakhe lazo ziyambona yini njalo uthi uhlezi njani labanye entolongweni? Ufakwe phakathi kwabanye?
Ufakwe phakathi kwabanye but kuleyo sehlala lesivikeleyo umzulu wakho omuthi evela mbona izolo imoto ka-chief ichaye igijimiswe ngabantu bachaya bavulela amawindi emoto ichayelwa ngomunye wabazukulu bakhe kade vela okwenzekalayo izakhamizi wafanele zicaza i-comm service zagcina zilala enkantolo ngolwesihlanu so wasezilanda ngomgqibelo kuyazithatha ivele yazithatha ekwagijimiswe khona ngabantu batshaya imoda
kodwa udaba lolu solukhweziwe lona emapholiseni
umuma ukhona e-west of time nje utshonas reporting emapholiseni kusobala ukuthi kulesinye isandla esiphushayo izinto abantu bethuselwa amagqwethi ethu sele even abantu basebenza ekhoti bethu sele
khona isimo sinjani sise Ekame prison.
Akula kudla, akula ngubo, akula mpahla. Ngibe ngithi impilo life yangena khona phana nje. Yajengela nje lezi zinto, but akuzima ke.
Kungehlula ke ukuthi kulindeleyo kuyini elizakwenza.
Ukuthi lesimile leyo siya eHigh Court, ngiyacela i-bail pending yaphi. Sesamele ukuthi ku-transfer ke record sizahamba ku-majestic sicela i-bail pending yaphi. Ngihlule sesifikele eHigh Court. Ngabe sethem ukuthi sizathola justice.
Alo ke ngumnumzana Dumisani Dube igqwetha elimela induna yentaba zinduna umnumzana Felix Nhlanhla yamangwendiweni ubexoxa ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Inhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi eZCTU ithi uku phela njalo kwamafutha ezimota izolo sokwengeze ubunzima uZulu avela abhekane labo ngoba kuzabangela ukukhuphuka kwentengo yempahla etshiyeneyo ezitolo. Ilitha linye elamafutha ediesel likhwele lisuka ku-$9.27 laya ku-$9.36 kwathi epetulo yaqonga kancane isuka ku-$9.09 yaya ku-$9.12 ilitha linye. Intengo yamafutha ezimota isihlala ikhuphuka maviki wonke. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxelo nobhala jikelele wenhlanganiso yeZCTU umnumzana Jafet Moyo.
Sivele sakutsho ekuqaleni ukuthi ngemva kokuba ke sebecazule ibond kumbe RTGS leyi bayitsho ke ukuthi sebezayifloata ke ku-open market kuza afekta ke intengo yezinto asomafutha ke wodwa ke esiwabona khuphuka. Sibona ke zonke nje izinto ezisetshenziswa nguZulu kungaba yikudla kungaba yi-transport cost lawo phela amafutha okuhambisa ayakhuphuka. So akusimangalisi kodwa esikunanzelelayo ukuthi iholo ke kalikhuphuki. So siyefakela ke ama-members ethu ukuthi ubuyanga buzayanda phela ezindlini. Sibona ukuthi abantu bazathwala nzima ke ukuthi bakwanise ukuya emsebenzini, bakwanise njalo ukuthi iholo labo libaphakamise, libaphuchise inyanga. Akusimangalisi ke ukuthi intengo yezinto sibona ke ikhuphuka ngosuku ngosuku.
Ngokukhwela kwentengo mahlayana lokhu Moyo, lingathi imuli isidinga imali enganani ukuze yenelise ukuphila ngenyanga esingathi i-poverty data line.
Udubo baba ikuthi njengoba ngingatsho ekuqaleni ukuthi ilimali le esingathi ngamaphepha nxa ngingayiletha okwamanje ngithi imuli elabantu abayisikhombisa kumbe abayisithupha bafuna ke inano elingaka. So kungani ngiqamba amanga ngokuthi ngelanga nelanga i-poverty datum line phela iyakhuphuka ilandela phela i-RTGS le phela engatheki lutho. Izolo ingabe umuntu efuna kumbe singathi imuli likhangele i-5,000 namhlanje imuli efananayo isifuna i-5,500 kusasa imuli efananayo iyabe sifuna i-6,000. Kuba nzima ke ukuthi singatsho kwamanje ukuthi i-PDL kumbe i-poverty datum line imingathi ngokuba phela kayisami iyahamba nsuku zonke ke imali ilandela phela i-parallel market kumbe interbank exchange rate. Yikho udubo olukhona.
Lo ke umnumzana Japhet Moyo onobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions bekhuluma icingweni lo ntungameli Nkomo weStudio 7 eseHarare. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba nemisakazo etshiyeneyo. Amapholisa athi kulabasakhulayo ababili u-Evidence Ncube loMasimba Jemwa ababotshwa eHarare ngemva kokutholakala belenkemba. Kumbiko owethulwe ebulenjini bokuxhumana weTwitter, amapholisa athi ababili laba bagwetshelwe ukuhlala esitokisini okwenyanga ezimbili ngamunye. Iphephandaba leHerald lithi uhulumende weleMelika ulomlandu wokutshotshozela ukutshengisela kwebandla leMDC. Iphephandaba leli lithi lokhu kulandela imfanekiso etshengisa ummeli weMelika eZimbabwe, umnumzana Brian Nichols, esendlini kamsekeli webandla leMDC, umnumzana Job Sikhala eChitungwiza, mhla kuzavuka kulokutshengisela eHarare ngolwesihlanu. Okwamanje ke sesilalela amazwi abalaleli beStudio 7 abawathumele ngeWhatsApp.
Sanibonani kuStudio 7. Mina igama lami nguAdolf Shaba. Mina umbono wami ngibona uhulumeni kamnanga kwakukhona akwesabayo, nakho uma abantu betshengisela uyabavimba okubonisa ukuthi hhayi lama demonstration kukhona imessage ayithwala ayisakubo. So hhayi, siyabonga abantu beZimbabwe uma bengabambana beyale bephusha besiya phambili, akukhona okuhle okungenzeka ngoba hhayi sobebonakele bayaphanika ngoba ngabe abesabi ngabe bavumeli abantu bayenza noma yini abayifisayo. Konke lokuthi bahle bevale izitrata besebenzise namakhodi ngoba obvious i-judiciary system yaseZimbabwe ivele iphethwe yilaba abakhulu bezanu-PF. Zonke izinqumo eziphumayo zikhitshwa i-favoritism ngoba sikho isinqumo esiqakatheke kakhulu ezweni esake sawinwa ngabanye abantu ngaphandle kwalaba abantu bezanu-PF. Siyabonga kodwa ngoba njengoba sokunje tshengisa ukuthi ikhona indlela yaphambili.
Tinjani lonke basakazi Studio 7, siyalibingelela ngomusa langothando. Siyathemba ukuthi lonke liphilile ngezindawo ngezindawo. Inkosi belani. Igama lami nginomazulu kodwa sokuzoba nzima ngoba lathi sizwesaba ukuveza amagama ethu ngoba into esizenzakala eZimbabwe sathembisa. Kumanje abantu bayafa, bayashaywa, bayalimala ngenxa yeqiniso kuphela. Akufanelanga bekhali ukuthi bayalamba abantwana bakaNkulunkulu uma bezama ukuthi belwele ilizwe. Kuba yinkinga, asazi ukuthi amapholisa wona indlela atshaya ngawo abantu, wona abona kanjani ngelizwe lakithi, because hhayi abantu basenkingeni kakhulu. Sesiyosaba vele kakhulu ngoba hhayi iZimbabwe sesibonile ukuthi umuntu uyalifela iqiniso mpela ayilahlwa ngenxa yeqiniso, because kubi isimo sibi, isimo somnotho sibi, akulani. But abantu bajayela ukuthi wayi bekhuluma ngaleyona or bezama ukuthi bezama ukulungisa ilizwe lethu. Abantu be-MDC abayeke azama ukuyeka le nto cause bazophela okusalayo. Vele ngeke beze bewine, ngeke beze bathola ama-right eZimbabwe, okusalayo kuzophela abantu. Lapho sesicabangela abantu cause uyabona into eyenzakale laphayana lanxa beveza kwi-news iyadabukisa. Asazi ukuthi kophetha ngani.
Salibonani Studio 7, mina igama ngu-Adrian Phiri, ngikhuluma ngisewange. Hayi, siyabonga kakhulu ngendaba yalesiphasi zona kakhulu, sithi ngabe liyaqhubeka lisiya phambili lisinikeza indaba zeqiniso ngoba sesidiniwe eZimbabwe nale igovernment ekhona ehlala ezipha indaba zamanga zonke. Hayi, ngiyabonga kakhulu.
Sanibonani Sizwe sikamthokazi, niyaphila, niyaphila lani basakazi abahle. Ngithanda ukudlulisa lokhu nami okusenhliziyweni yami ngesimo sasekhaya okwenzakala eZimbabwe. Nami ngendlela engibona ngakhona sokuyisikhathi sokuthi ngabe i-United Nations iyangenela ngoba abantu bancindezela okusegcekeni. benjalo nohulumende ukhona akakhuluma iqiniso amapolisa achaya abantu alimaza abantu kodwa bona bathi khona bayavimba ukuthi kuzaba lodlame abantu abalodlame yiwo amapolisa ahlukumeza abantu kungabe United Nations iyangenela ngoba isadika yila engakwenza ngoba kuyimpilo yesadika vele uma bebona kusenzeka kanje bayajabula ngoba bona befuna ukuthi behlale bephethe isadiki umkhuba wakhona yabunjelwa khona ukuthi vele ihlukumeze abantu bonke uhulumende bana abakhona la e-Africa bayahlukumeza abantu so ma abantu bechaya so babona umnangagwa esenza izinto ezi-right ngabe yasiza United Nations le internationally ingenele ngoba abantu beZimbabwe sebethule zima ngabe bayakhululwa nje bezikhethela upresident wabo abamfunayo lapha ukuhlukunyezwa sokukhulu kakhulu la ngapha abantu abahlala emazweni esakhelane lawo leZimbabwe njengeSouth Africa abantu bayahlukunyezwa manje asakwazi ukuthi manje abantu sokumele bayephi kunjalo nje sihleli eSouth Africa sihleli ngoba ekhaya sihlukunyezwa manje asazi ukuthi abantu sokufanele bayephi mangabe neSouth Africa ikhanya la ibheda kangaka ukuthi sefuna ukuxosha abantu siyamangala ukuthi abantu sokumele baqonde kuliphi ilizwe pho
salibonani linjani okhulumayo umkhokheli moyo ngithanda ukusola kakhulu ukuthi ama-politicians akuthanda ukufaka abantu ngathi kumbe ngithi abalandeli empini zabo zokukhokhela-ke ukufuna ukukhokhela ilizwe kumbe ngakubeka kanjalo kodwa-ke ngisithi thina abantu asifundeni nato ukuthi sihluzise before siyenze lokhu kwenzakalayo because uma-ke usuyatholakala soshayiwe solimele kunje izibhedlela zingekho kahle ulimalele into ongasoze ukhompasethwe khona ukuthi hhayi upastiphethile laphana wasiza kwathi kuyazakala-ke noba ungazuyenzeni ayikho into ezoyenziwa lo mazwe udoyidewe ukuthi kumbe ipetroli ini ini ayikho into useyenzakele ayikho into esizoyenza
lawo-ke bekungamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ipholisa elimhlophe uDaniel Pantelo owakhama onsundu u-Eric Gana ngengalo waze wafa lixotshiwe emsebenzini izolo ngemva kweminyaka emihlanu kwenzakale lesi sehlakalo uGana wayezithengisela igwayi walandwa ngamapholisa amahlanu uPantelio wamdumela wamkhama wazwakala esithi angisaphefumuli kodwa uPaleo wala elokhu emklinya waze wafa isehlakalo lesi ngesinye esachiya elemelika lizibuza ngokwanda kwenani labensundu ababulawa ngamapholisa amhlophe ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika umnumzana Raphael Mthombeni
udaba lolu luyakhathaza sibili lolu mfowethu ngokulubona kwami siyakhanya ukuthi ubandlululo lukhona sibili phakathi kwesizwe lesi lapha na ngokubona kwami lukhona sibili ngoba undoda lowu awukhangele ngathi bamncenganqenga bambhebhisi bamgcinagcina engcenyezele sikhwanisa ukuthi aritaye khonaphana sebemnyekela ngemva kweminyaka emihlanu ngibona ngathi akulungani
ye kodwa nxa sikhangele lona udaba lokubana abensundu bakhanya bathwaliswe nzima ngamapholisa amhlophe kungakuliqiniso yini kumbe abensundu labo bayawona kakhulu
hayi akula muntu ongoniyo bonke abantu bayona ungakhangela enxa esithi ukhangele bona ababulala abantu kakhulu ngembhobho ungakhangela kayisobamnyama kodwa umuntu wakhona ngavele kuphela abulala abantu kuphela uzazo sokuthiwa hayi ingqondo zakhe kazithathi kungathi kagula umkhuhlane wengqondo kodwa ngapha ngakithi ebantwini abamnyama akulanto enjengayona le abantu bangakhona bangabotshwa aba asiphiwa ithuba eza ukuhlutshunwe kona kumbe vele uhlube into omuko omubi sibilo kona ikho ngathi ukukhanya ngathi kubandululo khona khona
manje wena njengomuntu osukhulele lapha ulabantwana abondlayo belapha ubafundisana ukuthi bengangena engozini ezinjengazona lezi esizibonayo zisenziwa ngamapolice
vele ngisembathele nje ukuthi vele ungakhohlwa ngidolangela ngelodo ukuthi isikhumba sakho simnyama ungavele ubakumise ungavele ungahambi futhi 2 meters ukuthi ulokhu drive uziyahambi uhlume uqhume ungazwenza okunye khonapho ngoba anything kuvele kunyikinyeka nje kuphela kungaba luhlamba lokho ngiyabafundisa siyabafundisa kwesinye isikhathi siyasimiswe ethi sonke lami begade lami imota bakhangele ukuthi mina ngenzani njengomuntu omdala ngihle ngichume ngihle ngilale phansi ngithi yakho
manje zona indawo zikhona yini ongathi hayi lezi vele yizwe ezingani umuntu onsundu kumele bangaphambanisi singathi sina umbe ukudlula ilight elibomvu lokunye okunjalo zikhona yini ezinye indawo ozwa khona ungathi kungcono
hayi emgwaqweni nxa udriver ikakhulu yizo esingathi siyakhathaza ukuthi ngabe abantu baba speed kakhulu ngoba bathiya khonapho ku-speed belokusithi leyo zezinye indawo lezi bese bezethiya lapha ezintweni lezi ezidakisayo lezi kodwa-ke lezo-ke thina singcono ngoba siyasazibalekela kodwa-ke mbona ngathi bababamba kakhulu khonapho entweni ezidakisayo i-speed lezinto zokulwa lokho okuncinyane nje okungasizi lutho
Alo-ke umnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe sihlala ngapha kwele Melika.
She says she really grew up poor like me. Don't believe in nothing but the Almighty. Just a little jeans and a pure whitey. She never dreamed for ever be nobody wifey. Yeah. She want a man a pretty but your heart is a man. Play you like a villain cause she caught in a way. Tonight I am walking away. 9 to 5 mine and I grind. Yeah, yeah. Tonight I might fall in love. Depending on how you owe me. I'm glad that I'm calming down. Let no one come control me. Keep dancing and call it love. She fights it by falling slowly. If ever you are in doubt, remember what mama told me. Brown skin girl, your skin just like pearls. Go back against the world. I never tried you for anybody else. The brown skin girl, your skin just like pearls. The best thing in all the world. I never tried you for anybody else. Goes like a trophy when Naomi's walking. She need an Oscar for that pretty dark skin. Pretty like Lupita when the camera closing. Drip broke 11 when my Kelly's rolling. I think tonight she might break her brain. Melanin too dark to throw her shade. She minds her business and winds her ways. Goes like 24K. Okay. Tonight I might fall in love. Depending on how you hold me, I'm glad that I'm calming down. Can't let no one come control me. Keep dancing and call it love. She fighting but falling slowly. If ever you are in doubt, remember what mama told me. Brown skin girl, your skin just like pearls. You're back against the world. I never tried you for anybody else. Brown skin
Brown skin girl ingoma ka Beyonce ebambane labanye abahlabeleli abavela kuzwekazi le-Africa besigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje igama ngu Chris Gande asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa.